ngaqala ukuthi ngitsho ukuthi kubanzima kakhulu ukuthi ukhulumele abantu ikakhulu ngabe thethe isinqumo sezepolitics esingathi political decision. Ngalokho bezagxila kakhulu ukuthi ngiphendule mhlawumbe ngiyimi njalo mhlawumbe ngifunisele ukabe kwenzakele. Ngikubeke kuhle even kunkokheli ye-MDCT ukuthi hatshi mina ngingumeya weGwanda nguJustine Majale angizange ngichiva ndale MDC Alliance eliyilo elangithuma ukuthi ngizomela abantu ngo-2018 njalo ngilokho ngikhona phana. Kungabe mhlawumbe kuyindlela okuphume ngayo ebulenjini be-social media lamapitsha aphumileyo, kodwa-ke okube khona ukuthi kube lalokho ezithi engagement ukuthi umuntu angathi ngicela ukuthi ngixoxe lawe ukunika indlebe ekugcineni ubususitsho ukuthi wena uthini. Ngibaphumele egcekeni abafowethu kade hhayi indaba ngiyayizwa, kodwa-ke ngiyabe ngidanise abantu abangithumayo ikakhulu abantu bakawhatsapp nabantu beGwanda jikelele. Aluba namhlanje ngingathi sengisuka lapho ephathini abangithume ngayo ngithi ngithatha enye iphathi ngaze ngabalobela le ncwadi izolo ukuthi kugcizeleleke lokho ebekukhulunywa, ngoba bengisengibonele amakhomenti amaningi asuka ebulenjeni ukuthi athini. Kuba nzima ukuthi ngitsho ukuthi abanye bami bathini, kodwa-ke wonke umuntu kuba nzima ukuthi mina ngitsho ukuthi ngathi kuyilokho. Mina ngendlela engakhuluma ngayo from an official position ukuthi akula even ukhansela oyedwa osentshele wathi mina sengithethe lesi sinqumo ngeva kokuzwa lokho. So engikubikayo le phathini yami MDC Alliance, ngibikele u-chairman we-province ukuthi athi baba chairman, mina i-official position yokuthi silokho siku-MDC Alliance. Nxa kungaba lo munye kuyabe kusenhliziyweni yakhe, kuyabe kusengqondweni, kodwa-ke okukliye okwami lokuthi athi ngilokho ngikhona phana.
Sibonile njalo ukuthi isigaba se-Mat South kuthiwa sesizaqalisa ukukhankasela ukhetho luka-2023. Liyabe likhankasela ibandla le-MDCT. Banengi yini abacabanga njengani sesikhangela abantu esigabeni khona ngapho eGwanda?
Khonoko kutshoyo ukuthi kuthiwe sesitshiyo i-MDC Alliance kukhahlameze abantu abaningi, hatshi eGwanda kuphela, mhlawumbe iZimbabwe yonke, umhlaba wonke. Sithola amafoni lapha nalapha bekutshengisela, kuyatshengisela khona ukuthi i-MDC Alliance ibandla elilabalandeli abaningi. Njalo lami ngiyathemba lanamhlanje ukuthi labalandeli abaningi yikho sikhonapha njalo sinqobe ngamavozi amangalisayo. So siya ku-2023, iqiniso yikuthi mina ngendlela elilokho ngibona ngayo yikuthi i-MDC Alliance izanqoba, ngoba vele ilabalandeli abaningi lanamhlanje abantu belokhu beyikhangelele ukuthi yiyo engaba yisumbululo kwezombusazwe nokuletha impilo engcono ebantwini beZimbabwe.
Abanye njalo bathi iningi lamakhansila lamalunga edale lephalamende aya ku-MDCT ayenza lokho ngoba efuna ukugcina izikhundla zawo kuze kuyefika u-2023.
Lokhu sokusiya ngumuntu, kodwa izikhundla lezo bele sicabanga ukuthi sazinikwa ngangabantu. Ngakho-ke yikho omele sisikulandele khonokho. Kodwa-ke engifuna ukugcina ngakho ukuthi yebo kambe ikhodi ingabe ikhulumile, kodwa-ke kule nto kuthiwa ngama-legal technicalities le kunye okuyi-political route ukuthi lanxa kungaze kube lama-legal issues athi lo sekunqobile kulalokho, kodwa ekugcineni olabalandeli ngubani? Sizabona lanamhlanje ukuthi abalandeli belokho bekhona, belokho belandela u-advocate Nelson Chamisa. Yiliqiniso elikhona eZimbabwe. Ngiyabonga.